Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu namhla ekuseni ku 15-16 ngomfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, izisebenzi zikahulumente eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazinayo imali yokugada amabhasi lemichova.
Yebo, kuke kwabe lohlelo olwezupho, kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona, amafutha angikhona, alokho ekhwela every week. Ubunzima bangikhona sokufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation.
Kungani udaba lwegugurawundi lona obeselusegudwini kwinyanga ezisanda kwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi nsuku?
Uhulumende wafaka i-commission leyo ethi abantu abakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yihulumende. Kayizimelanga, it's not an independent commission.
Inhlanganiso yeBrithani ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit, EIU, elobuciko kwezokudingisisa ithi uMongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazilayo imali yokugada amabhasi lemichova. Inhlanganiso emela ezinye izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibhalele uhulumende incwadi ngomvulo imazisa ukuthi iningi alisenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Ukungayi emsebenzini kwezisebenzi lezi kuza ngesikhathi odokotela sebedlulise inyanga bekhalele umsebenzi ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphatha amandla senhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, yona ethi otitshala labo sebeqalisile ukuzihlalela ezindlini lemakhaya.
Imali esiholayo njengezisebenzi zikahulumende ayisayenelisi ukuthi abanye bakwanise ukuya emsebenzini. Yebo, bakhona abanye abakwanisayo ukuthi bahambe emsebenzini. Izimo ziyatshiyana ndawo lendawo, izinto ziyatshiyana. Abanye labo bayakwanisa ukuthi bahambe, kodwa bakhona abanye. So sikubeke kuhulumende, sabacebisa thina sabatshela ukuthi hayi, liyakwazi yini ukuthi izisebenzi eziningi ababalisi izisebenzi zikahulumende, njengoba imali esiholayo abaningi abasaholi imali edlula i-40 United States dollars. So kutsho khona ukuthi nxa sikhangele ukuthi sikhuluma ngama-United States dollars, abantu bebethatha ama-500, khathesi usuthatha i-40. So kutsho khona ukuthi abantu abasakwanisi ukuthi bathenge ukudla, bathenge isinkwa, abantu abasakwanisi ukuthi basithenge. I-transport, yebo, kuke kwabe lohlelo olwezupho, kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona, amafutha angikhona, alokho ekhwela every week. Amafutha ayakhwela, i-petrol, diesel iyakhwela. Ubunzima bangikhona sokufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation. Lathi sibacebise sathi ungaba ngcono ukuthi sibuyele emalini eholwayo eyayikhona ngama-United States dollars, kwakuyi-$475 isebenzi esithengilayo kuhulumende esingena umsebenzi namhlanje sibe sizathola i-$475 United States dollars. Yebo, siyakwazi ukuthi umumo wemali usutshintshile kuleli ilizwe. So lathi siyabe sikhuluma ukuthi njengoba sisebenzisa izimdola, kungaba ngcono ukuthi sisebenzise i-475 kumbe i-500 US dollar naleyana, sibuye thina sibone ukuthi interbank rate ingaphi.
Kubabalisi abangaba lakho ukwesaba ukuhlukuluzwa nguhulumende alubana bethe bahlala ngekhaya bengelayo imali yokuya emsebenzini, ungathini kubo?
siyabatshela sibili ukuthi ama unions yantsho sikhona iZimbabwe Teachers Association lolu uhlelo lwenziwe ngeApex Council. IApex Council ilama unions amaningi, so kuqakathekile ukuthi umuntu isisebenza ababalisi kuqakathekile ukuthi babe bejoin iunion abayithandayo. Ama members ethu siyabacebisa sibili ukuthi lolu daba sesiluphethe thina njengeunion ukuthi siyabe sibancedisa, siyabe sibaphathisa ukwenzela ukuthi udubo labo lomsebenzi silusebenze, ukwenzela ukuthi bangahlukuluzi njalo ukuthi bangaxotshwa umsebenzi.
Leso-ke isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta ebesixoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7. Udaba lwegugurawundi obeseluseGudwini kwinyanga ezisanda ukwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi insuku. UChris Gande weStudio 7 exoxele omunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kulolu daba, umnumzana Felix Magalela Mafa okhokhela inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust elwela ilungelo labathinteka kumbhoxaze wegugurawundi. Uqale ngokumbuza ukuthi kungani lolu daba lungasahlafunwa kulezi nsuku. Yena umongameli Emerson Mnangagwa wathi abantu bakhululekile ukukhuluma ngalo.
Yebo, nami ngiyakunanzelela. Sina sithule sibona ngani kuyachamanda. Inhulumende wafaka ikhomishini leyo ethi abantu bakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yihulumende. Kayizimelanga, it's not an independent commission. Elide wabana uyasinare angabe basenza ezemsebenzi ngathi yakhuluma bayesaba ukuthi bakuveze. Njalo ngilakanti liyaqonisa njani laba izigananda abantu ababulala abantu lokhu bebusa? Yikho-ke ngibona ngani mina ngathi ngathi hhayi ngingake ngichithe isikhathi sami, ngoba bonaba abantu abagongoda abantu ngegugurawundi, abanye ngama-president, amanye ngama-ministers, kuya ngaphi? South Africa balungisa lokhu sokule new dispensation, sokule new political party esilidwa ngubaba uMandela okwangapha ngamandlwane. Yikho ngakubona ukuthi hathi akuyindawo. Ngikhangele ngibone labanye abasebefomu okuthiwa yi-Matebelelo Recreation ne-Matebelelo Collective. Ngithi ngiyakhangela ngibone zinsane nje ezingazi lutho, ziphonga ukudinga amabizo. Abasa-consult, abasabuzi abantu laba abafelwayo, ababulawelwayo, labantu abekhona. Sebezenzela nje izinto zesikolo okuthiwa yi-academic research. Yikho-ke mina ngathi ngathi hhayi ngingake ngisebenze le-commission leyo. Babe sebeyikhethile sibili ukuthi ngibe ngomunye we-Reconciliation and Peace Commission, ikomiti yakobulawayo. Ngathi lami nje ngifuna ukuthi ngithuliswe yini, I cannot be part and parcel kwe-committee engani yachamanda. Yikho ngathi hhayi ngcono ngizimele laphana le-peace yethu sikhangela, ngoba amaqhuku ethu abuhlungu. Abantu sebedinga imali ngamangcwaba legazi legugurawundi kwanda.
Uhulumende wathi yena sekuvunyelwa ukuthi abantu bakhulume bakhululekile ngendaba yegugurawundi, njalo abenelisayo bangcwabe katsha amathambo ezihlobo zabo. Khonokhu kulokhu kusayenzakala yini kumbe vele sokuthula?
Zwana Gandhi, alisoze lithi likhululekile uma iholi leyo khunya khona kugcwele ama-CIO. Siyawazi abachuphi ama-CIO lama-CID bane begcwele, beyibo abanye abakhuluma izinto ezithunuka thina abangapha esiNdebeleni. Njalo lokungcwaba amangcwaba, ukungcwaba abantu ababulawa egugurawundi kungana-evidence. Uzwangcwaba ubusufihla i-weakness. Siphonga ungcwaba nje, singangcwaba sokuthiba njani? Umgabe ufe uzowafa wathiya izilonda zabantu zimemetheka zibuhlungu. Hathi umgabe sedlile phela, bakhona abaningi ababusayo esibaziyo lamabizo. Yikho-ke bonaba abantu ingqobo sikibo. Uma unguhulumende ungafa ungaqothwa nezikwelete zisala kuwe. Yikho-ke ngizancwaba umntanami mina ngingamazi ukuthi bambulalela ngaphi. Ngilo mntwana phela mina engabulawelwa ngalamadala, ngizancwabani? Ngingazi kuwaya ngathi abasithi ama-records ukuthi babulala abantu abangaki eKhezi, esilobela, eBhalagwe, emzola, egolitshela.
abasiphe lokho laba bantu bakhona babala ma record.
Lo ke umnumzana Felix Makalela Mafa ongomunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kudaba lombhoqazwe weGugground ekhokhela njalo inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi inhlanganiso yeBhilithane ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit ithi umongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso le elilunga le-Economist Group ithi ibandla le-MDC alenelisi ukwenza uhulumende achasise inhlelo zakhe ngakho alilahlonzi kulokho okuthiwa make the government accountable. Inhlanganiso le yona elobungcwethi kwezokudingisisa ithi umnotho welizwe uzathuthuka kusukela ngomnyaka ka-2021. Inhlanganiso le ibikwa ile minyaka engamachumi ayisithupha 60 iqhuba umsebenzi wokudingisisa. Isibhedlela sempilo kobulawayo sikhangelelwe ukuba logatsha lokwenqabela ukubelethwa kwabantwana abafileyo elizweni lonke olwe-stillbirth prevention. Isibhedlela lesi sisebenza lekolitshi leBhilithane ele-University of Manchester lenhlanganiso ye-Lugina Africa Midwives Research Network. Lokhu kuvezwe ngumqondisi walesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya kwingxoxo lephephandaba le-The Chronicle. Yebo ke likhumbule ukuthi besi live streama kukhasi lethu le-Facebook kodwa asisayenzi njalo ngoba imitshina yethu isuke yacitsha emoyeni. Ngakho labo abade besilandela ke uxolo kodwa siyatholakala njalo emsakazweni eradiweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sabona msakazi nabalaleli njani. Ya mangumnumzana unyoni la. Kunabantu ababotshwayo ngenxa yengwane zamapholisa. Lokubana kuthiwa kulo abantu abafuna uvukela umbuso. Since ngo-8 kube lokhu izano yiloku isenza i-tactic efanayo nje ukuthi akula abantu abafuna ukubavukela kodwa at the end of the day akula umuntu wakwaba convicted ukuthiwa kahle kahle wenze icala lelo elitsho ukuthi ufuna uvukela umbuso.
Hayi, mina igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuke endaweni yaseLupane endaweni okuthiwa kuseJotsholo engombani koNcube komguza. Yeyi hlobo zami, shuwa ngikhala ngabantu bemathebelele ndinothi ukuthi ukhona khona kambe waye bengafundanga kangaka. Uyathola ukuthi esikolo utitshela iNdebele o-1 almost wonke ngamashona. Bafundisani abantwabeni badala umuntu ongayazi iculture yakomthwakazi? Bazwa ngandini abadala mthwakazi mthwakazi lidumisa landithi mthwakazi mthwakazi? Ukuthi kutshona abantwana abancane esikolo akubazi lutho, libe selikhala kusasa selisithi ye thina amashona abasibusa, ye amashona abayenzani? Amashona afundile esikolo zabo liya ngokuthola ukuthiwa mndebele kwathiwa bafundisa abantu babo iculture yabo into abazaziyo. Then le nto yokutoyitoya le ngihlala ngizwa besithi kufuze sitoyitoyeni ukuthi ilizwe lilunge lisatshaywa kwabantu kuhle. Bazolitshaya sibili belithwala ngezimota labethi siyatotwe eHarare lizabuya livuthiwe imhlani le litshaywa kalatshaywa. Mnangagwa Shamisa ngumalumelo omzulu yonke into isukela esikolo. Ngicela ndizame ukucheck-a ezikolo zenu ukuthi kubhalansile kahle ukwenzela ukuthi ibe labakhokheli kusasa ngoba esiNdebeni akula muntu ongalikhokhela vele kathesi ngeze likhale lithi lifuna upresident wesiNdebeni.
Awubheke nje manje abantu bayafa ezibhedlela, abantwana basafundi ezibhedlela kulamithi uyalo kufakela ama doctors imali lama teacher kodwa yena uzula ukusa namalanga kasahlali nasekhaya usehlala emoyeni. Umnangaka ukuze kuthiwa ngumuntu ofuna ukuvusela izwe nalowo umuntu ohamba day and night. Why angathathi le mali le azula ngayo afakele ama-doctors imali athenge imithi ezibhedlela? Hayi, izulu linganetha abantu bezilimele badle besuthe beke bekhohlwe ngabo abantu bezanupiefu lapho. Maybe yiko lapho okungaba ngcono khona. Kodwa sipili uma kungabe kusasenesomiso lesi esiloka sisavela, hhayi impilo vele izoba izilimela yona uzulu.
Uma ngilalele ku-Studio 7 ngiyazwa ama-audio abantu, ngiyazwa abantu bekhuluma u-live talk, angikaze ngizwe umuntu okhuluma kahle ngezani. So ngiyazibuza ukuthi kanti abantu abavotela izana abakhuluma ngayo yibaphi? Ngoba phela ngithi i-Studio 7 i-open for wonke umuntu. Kufanele size abantu abasola izani nabantu abavumelana izani. Mina nje ukubona kwangibonani izani gidi zigqagezela. Bese ngena edabeni lakodoktha. Odoktha Mbasoli phela kubuhlungu ukufelwa ezibhedlela ngabantu esiwathandayo. Kodwa akekho umuntu ongasebenza la mahhala ngoba uzobona uba wakho kuyakho indlu ekhaya ethenakala mali yokubhadala obhilida kodwa uyobona uba bakho eseyakhela umakhelwane inkalakatha yendlu. Kathi le mali okade kuthiwa iyayakhela umgabe ithuna inga waye bengathathiwe nabantu bakahulumende, abantu bakahulumende fanele bephathwe kahle bonke. Bayekubona ipolisa, ayekubona i-social strike le, uyazuza ukuthi why. Ngiyabonga.
Lo okhulumayo ngumaluka umhlaba. Na ngithi isikhathi sesifikile sokuthi abantu kabasukume be-challenge. Lokade kusenzwa ngumgalo, yikho lokho kusenzwa ngumnangalo. So thina esaphila ngesikhathi amakhiwa esakhona, sizabona ngani amakhiwa ayengcono? Amakhiwa ababefanele besihlukuluze ngoba babevele besukeke be-Europe belanda ukuzosihlukumeza lokuzolutha umnotho esilawo. Manje kathi sikwenziwa ngabanye abantu abamnyama esizalwa lapho, abayibo abangababulala okwedlula amakhiwa. So into le isidinga ukuthi abantu sihlangane kuphela xa bebulala besibulale. Kuyafanana lokhu mani okungasuke ufa kwini ngoba lezibhedlela abantu bayafa mani.
Ngikhuluma ngilapha enkaya. Okuhluphayo thina i-network lapha enkaya. Ngakayi sihluphi ngalathi singena ehlelweni. Abake basebenza udaba lwamadokotela abantu bayafa. Basebenza udaba lokuthi i-fluel ikhwela nsuku zonke okuyikho kwenza ukuthi into zonke zikhwele. Bakukhangele futhi ukuthi lalapha ade kuphephela khona abantwana labo bathwele nzima e-South Africa khona ngali. So siyadibeka yonke into kayisimelanga kuhle nokuthi babe besiyafaka izingwane lezo ama-helmet lawo. Kathi khona into nxa ibonakale komakhelwane ibonakale kimi yini ngoba kimi nxa kungatholakalanga lutho kathi ngisithelwane. Ngiyabonga umama lwane obekhuluma, mina ngisenkayi la, yikho lapho engikhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lasiyagalombili 28 ababhubha kwingozi yendizamtshina ye-Ethiopian Airlines Flight 302 ekuqaleni kwawo nalo umnyaka seziseNairobi lapho ezamukelwe ngumndeni wabatshonayo lapho okwafa abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa kulingozi. Njalo inkampani yendizamtshina ithi izahlawula umndeni walabo abalahlekelwayo. Inhlanganiso yabodokotela yaziwa ngokuthi yi-Doctors Without Borders ithi ayiseyikuqhubeka ngomsebenzi eSyria ngenxa yodlakela kuleyo ndawo. Kusukela ngeviki edluleyo inhlanganiso le isisusile izisebenzi zayo ezibhedlela esigabeni seKurdistan sokufike amasosha eTurkey kuleyo ndawo. Wezenzakala eMelika namuhla, amalunga ebandla lama-Democrats adinga ukukhethwa kuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo abephakathi kwengxoxo-mpikiswano i-debate kumahola ambalwa edluleyo lapho abacubungule udaba lwezempilakahle, ezomnotho welizwe, imizamo yokumisa umongameli Trump umsebenzi ngohlelo okuthiwa impeachment lokunye okunenginengi. Abalichumi lambili abaphatheke kulingxoxo mpikiswano nguThulsi Gabbard weHawaii, isinothi uTom Steyer, uCory Booker weNew Jersey, uKamala Harris weCalifornia, uBernie Sanders weVermont owayengumsekeli kamongameli Barack Obama, uMnumzana Joe Biden, uElizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana, uPeter Pajek, usomabhizinisi uAndrew Young, uMnumzana Peter O'Rourke, uNkosikazi Amy Klobuchar weMinnesota, loJulian Castro, abakhokhelayo kuluncintiswano lapho kufanele kukhethwe oyedwa ozanqakilana lomongameli Donald Trump ngoElizabeth Warren elandelwa nguJoe Biden, Bernie Sanders loKamala Harris. Ukucubungula lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Calvin Manduna obebukelela ingxoxo mpikiswano ekhonapha eMelika.
Dala sazwa bekhuluma indaba lezi, so asizwanga anything okutsha. Ngathi ama-position abo ukuthi kukhona omunye onqobileyo mbe omunye ngani usewile phansi, hayi, it's the same positioning as ekade kukhona bengena kuma-debates lawa. Umama uWarren kukhanya ngani nguye olokhu ephambili mbijana. Ngendaba ye-impeachment bonke bakhanya ngani bayavumelana ukuthi kumele kuzanywe i-impeachment. Mina ngokwami angivumelani le-impeachment yangikhona, ngoba ngibona ngani sizaphinda futhi sakubona ngesikhathi sikaMula enza i-investigation yakhe, waba ngumsindo kwesikhathi eside and akulaluthe kwaphuma khonapho, and bazaphinda futhi nale impeachment. Kodwa kukhanya ngani bayavumelana, so sizabona ukuthi sizahamba njani. Ne-economy, again, I was disappointed ngoba i-discussion yabo on economy iya-recycle ama-ideas which are quite old, abakhulumi okutsha. I-economy le nxa ungayikhangela sebekhuluma ukuthi inequality is increasing, i-poverty is increasing, even though bakhuluma ukuthi kule msebenzi, and indaba lezi abazikhulumi. So i-debate yangikhona wona ama-issues law of economy is quite superficial. Okunye engikuzwileyo bathintile indaba ye-foreign policy lempi, and I think more or less bebevumelana ukuthi umongameli Trump wonile mengamelanga ephume ku-Syria, and khanya ngani kule consensus khonapho. Ngathi the last issue beyindaba ye-healthcare, and on healthcare ama-plan abo ayachiyana quite drastically, and this might be a critical issue kule khetho elizayo.
Babuziwe njalo ngeminyaka, kwathiwa mhlawumbe oleminyaka ephansi mbijana nguye onganqoba umongameli Trump kukhetho oluzayo.
Kunzima ukuthi ubone ukuthi umnyaka izamphambanisa umuntu, or abakhethayo bazakhangela umnyaka as a form of immaturity. It's hard to say. Ngoba laba abale minyaka emilitshwane amavota ayakwanisa ukuthi awula experience. So ukuba umuntu ole minyaka emilitshwane is not necessarily an advantage. Ngoba abanye bengathengisa ukuthi awula experience. Ifinxa likhumbula last time u-Obama a campaign against Clinton, she kept on trying to hammer home the point ukuthi Obama kala experience, and kuphose kwamhlupho Obama indaba leyo experience. So I don't think indaba yomnyaka it will be a deciding factor kulawa ma elections. I think so long umuntu engatshengisa ukuthi energy, and uSanders it was very good kazange etshengisa ukuthi ngumuntu ogulayo or osanda ukuphuma kuthi ikusejari. He looks strong, so I think that yomnyaka it won't handicap him at all, as long as the things that we will in it.
Ubone ngani ngabe lekhaya kunjalo yini ukuthi umuntu engancintisi aqale akhulume kuhle ukuthi uzalungisa njani lokhu lalukhiyana lalukhiyana, ngabe lilizwe elingcono.
Ukhetho lwethu ekhaya luthiyene langapha. Number one, ekhaya libonile ukuthi indaba zama-debate lezi lokukhuluma ama-policy, ama voters ekhaya, they are not interested. abaningi bangikhona ukuzwa lokho kwama-policy lokuthi uzakwenzani. Bathanda ama-slogan lokuhlabela lokugida, lokuthi ubaphathele ama-t-shirt lokudla, lenhlanyelo lokunye, ukuthi uzabaphathelani okumnandi. Ukuthi uzakwenzani, uzayenza ama-jobs amangaki. Abaningi bethu unfortunately ukhanya nganabakusebenzi lokho. Not because they are not interested, but I think abaningi bayazwa ngani ama-politicians. Every election bayabatshela ama-promises and they never live up to it. So babona ngani ngcono usinike okusiphathele khona sizigidele sidle sizihambele. Sigqoke ama-t-shirt. Bekuzaba ngcono nxa kade sifika i-level of immaturity. Ukuthi ama-politicians can articulate ama-issues and ama-journalists you can grill them on ama-issues which they are promising.
Lo mnumzana Kelvin Manduna ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelayo ekhonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe ke umculo ka-James Marabini esithi sithandwa, ingoma ekudlalade lakhe elithi Ntunjambili. Ke umculo ka-James Marabini esithi sithandwa, ingoma iphuma kudalade lakhe elithi Ntunjambili. Singalugqiba uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Yebo ke, ukudingisisa kwenhlanganiso eseBhilithane kuveza ukuthi uMongameli Mnangagwa uzanqoba kukhetho luka-2023. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.